So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwamafutha ezimoto kuqhubekela phambili kulokudonselana kwabathengisayo lohulumende othi yena bengakhwezi intengo yawo.
Labo abafuna ukuthi bathenge lokuthengisa amafutha kumele benze okufunwa yi-market. I-market izifuna ukuthi abathenge amafutha bathenge amafutha bethengisele abantu senze i-profit enzakala ku-fuel industry. Kumele behlise iduty elingena ngalo amafutha.
Udaba lokusilela kwamafutha lolu solutshiye uZulu engasazi ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo.
Ngesimo ukuthi sikhona bengifaneleke ngifika le town, hayi ngesaba simila abafana bemithova abanye sebephakile izimoto zabo endaweni zokuziphumulela engisondelelane labo bathi bamiswe ngamafutha.
Owakhethwa ukucubungula udaba lokungenelwa kokhetho lweMelika ngeleRussia, umnumzana Robert Mueller, useze wakhuluma ngempumela yophenyo lwakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukusilela kwamafutha epetulo ledizili kuyaqhubekela phambili elizweni jikelele, njalo izimoto eziningi sezilamalanga zisendwendweni emagalajini. Amanye amagalaji eHarare ake akhuphula intengo yamafutha ngolwesibili isuka kumadola phose amahlanu yaya kumadola phose ayisikhombisa. Kodwa aphange ehlisa lintengo ngemva kokuhlaselwa nguhulumende. Umphathi ntambo ubona ngokutholakala kwamafutha ezimoto, umnumzana Fortune Jasi, uzahlangana labanikazi bamagalaji ekuseni lamhlanje. Ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi ngokubona kwakhe amafutha ezimoto akhona, kodwa abamagalaji abafuni ukuwathengisa ngoba uhulumende ebalela ukukhuphula intengo yawo.
Kawafuna ukumathengisa ngoba bebethengi amafutha nge-price ephansi, bethengisa bethole i-profit eningi ukwedlula imali ababethenga ngayo. So amafutha akhona emagarajini, amafutha akhona lapho abathenga khona, kodwa abasafuni ukuthi basebenzise izimali abazitholayo ukuthi bathenge amafutha. Kodwa angiboni njengani amafutha ukusilela kwawo ukuthi amafutha akuli.
Abakufunayo lapha yini? Yikukhweza intengo mhlawumbe ifike kubo $7 njengalokho kuke kwenzakala kuthanga.
Even nxa bengakhweza intengo, indaba ebekhona ukuthi abanye abalama-service station ikakhulu abantu ama-individuals abalama-service station bebedinga ithuba lokuthi bazuze imali ku-Reserve Bank nge-1 to 1 bayithengise ku-parallel market bazuzele ama-profits amakhulu bengathengisanga efikele langkhona. Kodwa kathesi njengoba uhulumende sithi umuntu wonke makathenge imali ku-interbank market, sebebona njengani awusebenzi i-profit. Kodwa ngibona njengani ukuthi nje bayakhonona ukuthi kungani i-Reserve Bank yesula i-1 to 1 ababethenga ngayo. Kodwa ngibona njengani i-Reserve Bank iyayenza into kumele babe benze umhla yekuqala i-Interbank market.
Umphathi ntambo obona ngendaba zamafutha ezimota umnumzana Fortune Chasi ukhangelelwe ukuhlangana labamagaraji namuhla, ubona belulungisisa yini lolu daba?
Ngibona njengani uzawatshela ukuthi labo abafuna ukuthi bathenge lokuthengisa amafutha kumele benze okufunwa yi-market. I-market izofuna ukuthi abathenge amafutha bathenge amafutha lokuthengisela abantu. Zisenza i-profit enzakala ku-fuel industry. Kumele behlise ijuthi elingena ngalo amafutha. Kodwa ngibona njengani akumelanga ihulumende isubsidize amafutha ngoba amafutha athengwa phandle kwelizwe. So ngibona njengani ubaba uChats kumele abatshele ukuthi labo abafuna ukuthi baqhubeke bethengisa amafutha kumele bawathengise besebenzisa ama-profit margins akhona globally kuma-markets akhona, atsho ukuthi bezuza imali beyithengise bethengisele ku-parallel market benze ama-profit abakhulu ngoba
lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Silokhu sikudaba lunye. Izakhamizi zakubulawayo zithi bekungahlalisekanga kuleli dolobho izolo abantu bengazi ukuthi ngempela intengo yamafutha ezimota ikhwelile kumbe hatshi, okubangele ukuthi iningi liswele imota zokuhambisa ekuseni, njalo abanye bezama ukukhweza imbadalo yezinye impahla ezitolo zabo. Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi uhlangane labathengisa amafutha ezimota kuthange wagcizelela isinqumo secabinet esokuthi intengo yamafutha ezimota ingakhutshulwa kanye lokuthi abantu bengabanjwa ngamandla ukubhadalela amafutha ngedola leMelika. Izakhamizi zithi ukukhuphuka kwentengo yamafutha kubangela ubunzima obukhulu njengoba imbadalo yempahla ezitolo ivele isiqongile, amandla kagetsi kanye lamanzi esilela njalo kungela msebenzi elizweni. Ukuze sizwe okunenga lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana umabhalane ogatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association.
Mina ngihlalele eNkulumane 12. Ngesimo okuse sikhona bengifaneleke ngifika le town. Hayi ngesaba simi labafana bemithova abanye sebephakile izimoto zabo endaweni zokuziphumulela engisondelelane labo bathi bamiswe ngamafutha. Bengakabi leqiniso ukuthi kuphumelele kwala kukahulumende ukuthi amafutha ekhwele. Kodwa imota ebezilokhu zibonakala nje bekungamabhasi. Kodwa ngenxa yokuthi vele ngapha ngakithi maluthwana mabili kumbe mathathu, omunye watsho ukuthi yena uvela thela ngentengo endala kayisaguqukanga intengo.
Afika yini amabhasi ezubukho sezwa uhulumende sithi ayeza kobulawayo?
Angikwazi ukuthi ngithi afika kumbe ngithi kawafikanga ngoba amabhasi akhona ngamakhampani amadala abonakala khona pha vele. Kwasokusithi ngapha kuleli cele kusiya ngekucineni ngezivunu ngale kulapha okufakwe khona kuyisikinyana nje okuthi zupho aso mabhasi amatsha.
Lanxa abanye besithi intengo yamafutha ezimoto ayikhwelanga lapha emagalajini, kwenza lokho kube ngcono yini?
Ungaphosa uthi kuya phambili indwendwe ziyanda kungakamenyezelwa khonapha. Ekuseni kwakhona ngike ngabona amagalaji amafutha aze aba mabili likhona eliseduze lathi elisenkulumane kumgetha drive emarobotini kakami. Kutsho ukuthi amafutha abekhona ngoba bekungela layini ngitsho. Kodwa ngemva kwesikhathana kumbe kade sekunjelo kungahunga abafana sebesithi ngcono siyethela ngakithi bakwaswela. Abawasweleyo ngabanye balaba engithi mina babone ekuseni sebephakile izimoto zabo besitsho ukuthi beze bethembile bathola kungasela amafutha loba kade engekho kumbe besekuyukugcinela ukuthi intengo ikhuphuke kangikwazi.
Abanye njalo bebekhala ngokuthi intengo yesinkwa isikhwelile, likela kubona lokhu mbe kube ngokwesikhatshana.
Ngapha ngakithi isinkwa sisithenga nge-$3.30 ilofu yiwe enginanzeleleyo hayi lokhu iphila yona leyo. Ngeqiniso ungeke ukuphikele ngoba okulapha kobulawayo kuyahloniphisa kumbe ngithi kuyayangisa. Kayijika manga intengo ungamangala uphethe ulutho ukuthi ulithenge nge-$2 omunye ukuthi ngilithenge nge-$3 uqondane lakho lowo muntu kunjalo.
Sesibuya ke kubahlali bakobulawayo kubaphatha njani konke lokho?
Impilo izima kayihle kayilula futhi kubuye kumangalise ukuthi kade kwenzakalani amafutha ekhwela kangaka.
Liyalibe lemhlangano yokucubungula lolu daba kumbe kulezinye inhlelo labanye abasiza abangenelisiyo asebegugile abantwana labagogekile?
Lakhathesi kasimanga, ngikhuluma kanje sikhona imihlangano yekumawadi athile esilungiselelwe kumbe esiqoqiwe ukuthi abantu beke behlale phansi. Futhi kodwa kakhulu kuloyisa kwethu ukuthi lanxa singelalo usizo oluphathekayo, ukubabaza sisonkeni, ukubonisana sisonkeni, lokubuzana khona ukuthi kungenziwani singenzani, vele khona kusane kuya ngaphi, silayo imihlangano enjengayona leyo. Labu yona limpela ziki ikhona esihleliwe, siyangena kakhulu ebantwini, kakhulu hayi kancane.
Bayelatshwa yini abantu ezibhedlela? Njalo labana bengenelisa ukubhadala belatshwe mahhala?
Bese kungani nje kungumkhuba laba bantu ukuthi nxa engomutsha enganelisi uzwe sokuthiwa kaqanse ikhuluma ngempilo ayekhuluma laba efinance. Kodwa okungakabi lempumela esilokhu sisakuguduza ukuthi sikubone kuhle yikuthi asebehlulekile ukugcwalisa isithembiso nxa kade evunyelwe ukuthi elatshwe engelamali uzabhadala yikuthi kwenziwani. But ubuhlungu bakhona engaze enze njalo, ethe sephuma kudokotela khona phana sokufuneka imithi, imithi kayikho, yena lwana ongelalutho usebhalelwa amaphethana ukuthi ayedinga leyo mithi kumbe lawo maphilisi kumafamasi, imali kayikho. So usizo lwakhona lugcina lungekho.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana, umabhalane wogatsha olubona ngamabhizimusi kwinhlanganiso yezakhamuzi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi uMongameli John Magufuli wakwele Tanzania wengezelele amalanga akhe okuthekelela ilizwe leZimbabwe ngoba efuna ukukhulumisana loMongameli Emmerson Mnangagwa ngezamabhizimusi athile. Iphephandaba lobulembu i-internet elenewzimbabwe.com lithi inhlanganiso yaba kumsebenzi wokuchola amabele e-Grain Millers Association izakhweza intengo yempuphu. Kodwa umholi walinhlanganiso unkosikazi Linet Veremu uthi isilinganiso sokukhweza impuphu le flower asikazakali ukuthi singanani, kodwa bakhangelele ukuthi sizalinganiswa ngesilinganiso sedola leMelika. Okwamanje ke sesipha ithuba lina balaleli bethu abasithumele imilayezelo yenu ngencwadi ze WhatsApp. Inombolo ke ze WhatsApp ngu 0024650318.
Lingali njani lonke ku Studio 7 libingelela, igama nguSibongo Simthunzi. Namhlanje thina lapha eJohannesburg, Gauteng Provincial Legislature, sibambe umcimbi wokuthi basikhumbule isikhumbuzo sikababa uDumiso Dabengwa. Hayi, sibambe kakuhle kakhulu umcimbi, ube muhle kakhulu, nezikhulumele bezilapho bezilomfutho. Umuntu engimnanzelele kakhulu omunye obekhona lapho, King Lobengula ubulelani Khumalo, besilaye lapho naye ufake inkulumo enhle kakhulu, inkulumo yakhayo ethi abantu nxa sibhacile sezizweni kanje, kodwa kumele sikhumbule kuba khona lapha kayisikho ekhaya. Ekhaya kuseZimbabwe, sikhumbule amakhosi ethu, sikhumbule izinduna zethu, sizixhase nxa kumele lapho sizixhasa khona. Ukhulume kakhulu inkulumo emnandi kakhulu, kube kuhle kakhulu, sijabulile kakhulu. Kube khona lezikhulumi-ke ebezimele MK umkhonto wesizwe esichaze imbali kaDumiso Dabengwa ukuba wadlala mbali bani, asibe kube yinkulumo enhle kakhulu, kube umnandi kakhulu, siyabonga ke kuba khona abantu bayamkhumbula abantu abaningi abayabisuka eSwaziland yabe South Africa yabe eThe Zimbabwe hayi bekukuhle kakhulu ngiyabonga
sanibonani basakazi nabalandeli be Studio 7 igama ngu Abraham Ncube basebenze eGoli eSouth Africa angazi uhulumende wethu obuswa izano uthi nguhulumende onjani uDr. Dumiso Dabengo was declared a national hero manje mangabe ispeaker seParliament sisala ukuthi aphiwe umzuzwana nje ube munye a moment of silence ephiwa wonke ama heroes awe Zimbabwe angazi ukuthi uchaza ukuthini khona lapho kushuthi yena ngokubona kwakhe ubona ngathi uDumiso Dabengwa akulona iqhawe akayikhululile iZimbabwe so khona ukuchiya imibuzo eminingi ebantwini beZimbabwe asazi ukuthi yena njengoba senza kanje usebenzela bapi abantu beZimbabwe if imoli yonke yeZimbabwe ithe uDumiso Dabengwa liqhawe yena ayiwani abese sithi no kusho khona phela ukuthi lo muntu akazimisele ukuhlanganisa isizwe so abantu abanjena asibadini abantu abaluke besikhumbuza izinto zakudala cela nje ukuthi imuli yeZimbabwe ibo iyakubona khona lokho maybe sipressure le government ukuthi idile nabantu abanjalo because yibona abathola ukuthi abafuni ube lokuthula between iMatabeleland neMashonaland ngiyabonga
mina ngingithokozani Chababa ngithanda ukulingelela lonke basakazi beStudio 7 ngegama lenkosi uJesu ngomsebenzi wenu omkhulu kangaka wokusinika indaba zeqiniso siyalibonga ngalokho basakazi mina ngithi kuZulu wonke ikakhulu eMandebeleni bomama kasisukumeni ngobuningi bethu sisekele omunye umama umakhulu khumbulane sakwenziwa iGugurawund abaningi bethu kabala madoda abantwana zintanda nabaza kufa bengazange babona oyise oyise abafa ngendlela ebuhlungu kangaka nxa uThamisa ewayethi kumakhuphi ehambani kini madizideni wayetsho ukuthini lokhu kukhomba ukuthi thina abantu besindebeleni bavileka basifuni lata ke sitimeleni sikhokhelwe ngumntu wesintwini sichiyane lokube sibuswa ngabantu abazasithwalisa nzima abantu abalenkithabechabi abomama ake sisukumenini shuwa sisekele omunye umama mina ngiyamangala omama bemathebheleleni abafelwa ngabantwana bafelwa ngamadoda abanye omama besifa behlinzwa bezithwele behlinza umuntu ephile ekhitshe umntwana kuthi umntwana ngedistant kodwa namhlanje yini eligijima likhohlwe yizolo kulokuthi simeni ngomunye umama owesindebeleni akasithungameleli lathi sivule kamehlo mandebele
linjani abantu bakithi mahlabe zonke nje saphele isizwe sikamthwakazi sesithathelwa lomhlabathi waso bathi siyehlala kuphi bantu
ngiqale lami ngibingelele kini lonke basakazi ngibingelele nomdeni kaDD ukuthi silahlekelwe sisizwe sonke nje seZimbabwe kodwa eqinisweni bafowethu ukuthanda khona obabuhlungu ngoba mina ngithanda ukuthi ake sibambeni phela sibone ukuthi uDD yena wasenzelani mina noma elahlelwe kuphi bekuyabe kulungile kimi kodwa kubuhlungu emdenini kodwa yikho into asenzelayo nobaba uDabengo into nje asenzelayo nje kusidayisa nje iMDC sizidlula izaphu yena iMDC iqala izolo yini izaphu kahle kahle into yenzela abantu nje ayikho nje into yenzela abantu abenzela na izaphu nje siyazifanela nje sikuthi imali ikhona tena zabona kodabengo bemile imkhaba ngithi kudayi ukuthi ziyakhipha lapho bebesazi nje yini azange esakhele nje wona umgwaqo nje azange esakhele nje yona iloni igedi nje kuphela
olani basakazi baka Studio 7 mina ngingumancube ngilapha eCross Jotsholo mina kangivumelani la uhulumende ukuthi ukudula kwezinto kumbe ubunzima esiphakathi kwakwenziwa ngama-sanctions ama-sanctions kade abakhona kodwa kwakungcono kulalokhu yena esengenile hhayi lokhu wangenayo komile bakithi komile kakuchedi lutho ngaphe Jotsholo saphila saswela le masimini kunzima
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele ngeWhatsApp lani lakho ke usithumela incwadi zeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318.
Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 1380, laku 15460 kHz ku shortwave.
Kweminyaka emibili kwakhethwa umnumzana Robert Mueller ukuthi acubungule ukuba umkhankaso kamongameli Donald Trump wasebenzelana na lensoli zikahulumende wele Russia. Mueller uze wakhuluma ngempumela yophenyo lwakhe. Mueller uthi okwakhulunywa ligqweta elikhulu lelizwe umnumzana William Barr esithi yena uTrump umsulwa kungamanga. Mueller uthe phansi kwesekelo sombuso welizwe wayengamelanga ukuthi abophise uTrump. Abanye bahle baphanga bathatha amazwi la bathi Mueller uthi yena udaba luka lolu kumele lusiwe kudale leCongress ukuthi licubungule ukuba lingangenisa yini uTrump kulokhu okuthiwa yi-impeachment ngesilungu, okuthi ukuthi babe sebevota ukuthi aphume esikhundleni. Sixoxe lo mnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwele Melika. Sihlaziya ke udaba lwenalolu oluka mnumzana Mueller lo mnumzana Donald Trump.
The way mina ngibona ngakhona, I think uMueller kusounda as if uyafuna ukuthi aphumele kahle kahle egcekeni, ukuthi i-investigation yakhe iyakhombisa ukuthi kukhona ubugeleke eqobenzwayo ngoTrump, obstruction of justice. But I think at the same time i-justice department ilemithetho yayo njengoba ichilo la ukuthi ku-unconstitutional ukuthi yena athi upresident kulecala lenzileyo ngoba akala mvumo yokuthi akwenze lokho. So I think in other words uzama ukutshela i-Congress ukuthi lina yini elile power yokuthi li-indict uTrump ngezinto lezi engizikhulumayo. So mina ibhora sengiliphosela kini ukuthi lina shoni ukuthi libona njani. And sibonile after i-interview yakhe yona leyo ukuthi ama-Democrats amaningi especially la afuna ukurun against uTrump next year sebememeza kakhulu ngendaba yokuthi impeachment mayenzakale, ngoba sokusobala-ke makuphuma Mueller ukuthi ngempela kukhona okwenzakalayo ngoTrump ngendaba ye-obstruction ye-justice.
Manje ubona kusenzakala yini ukuthi bam-impeache, njengoba sizwa kuthiwa bakhona abanye abangani bamadolonzima kudaba lolo?
Yeah, I think eventually ngokubona kwami uspeaker wama-Democrat uNancy Pelosi nguye uyi-speaker we-Congress ye-House of Representatives, nguye nje umuntu so far ongathi uthi yena kunzima ukuthi bam-impeache kungakabi le broader support evela kumuntu wonke lawa amanye ama-Republicans. So I think Congress into ezoyenza yiyona leyo ukuthi bazoqhubeka ngama-investigation abawenzayo besaphina abantu. But sesibonile ukuthi uTrump usevelelaye wathi angeke ngisa-cooperate anymore.
Manje njengoba kuyiwa kukhetho ngomnyaka ozayo, udaba lolu sizabona luphela na kumbe uTrump enganqoba luzavuka njalo?
Well, I think both sides, ama-Republican uTrump la wama-Democrat, I think the bonke bathenga isikhathi ukuthi udaba lolu lungaphethi kuze kufike ngesikhathi sama-election. Then besokusiya ngabantu bona ngokubona wabo ukuthi baya votela yini uTrump ukuthi aqhubeke for eminye iminyaka eyi-4, noma baya believe ukuthi kula macala wenzayo ukuthi azawine before le obstruction ayenzayo, and therefore bamfulathele bengasamvoteli the way abamvotela ngakhona ngo-2016.
Lona udaba lolu lulakhona ukubangela ukuthi abanye bengamvoteli uTrump?
Oye, kakhulu, ngoba abaningi abamvotelayo uTrump bavota becabanga ukuthi bafuna i-change, bafuna ukuvotela umuntu ongasiye esingathi established politician ovele ngumuntu because bese bedinekile nge gridlock edisibonakala eWashington DC. So uTrump the way awaya ngakhona njengomuntu ozithi ungubusiness, omabhizinis ule mali zakhe, so abantu abaningi babebona ukuthi hayi, ngangcono sitraye lo muntu ongusomabhizinis onemali zakhe, then maybe izinto zingaqala ukumuva. I-gridlock lesiyibonayo singaqala ukubona i-progress ngoba bese kule gridlock enkulu kakhulu, sibona ama-government shutdowns lanani ngokungazwisisani phakathi kwama-democrats nama-republicans. So abaningi esingathi ngama-independent abase-center bagcina besithi angcono sithaye lo omusha ngoba ukuya from ngaphandle, akabuyi from i-establishment evele ise-Washington DC esiyi-problem. So I think abaningi sebebona-ke ngale investigation kamula lapho konke asebekubonile so far nge-behavior yakhe uTrump nje njalo, even inkulumo zakhe lezenzo zakhe, even ama-trade wars la ama-tariff wars asewaqalile ne-China ase-affect ama-farm amaningi, bayacomplain ukuthi umuntu losamvotela but ama-tariff la asesibulala ama-business ethu asesifa. So I think abantu abaningi sebebona ukuthi uTrump akusuye umuntu ababecabanga ukuthi uyi ungakhona bemvotela. So yeah, ama-polls akhombisa ukuthi vele ama-ratings akhe uTrump are very low for any president, especially president oya towards ama-election. So kuzoba nzima kakhulu especially this time around kungelancedo lwama-Russian, angibone ephumelela.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT obesixoxa laye ecingweni ekhonapha edolobheni le-Virginia kwele-Melika.
Ilangali pumalenda bazalo, lipindele chonelo, ya ubingele. Makelone wa, ya ubingele. Makelone wa, sakbona, sakbona, iti sakbona, sakbona. Hello, hello, sakbona, iti sakbona.
Phuma lendaba litshona lendaba, ingoma kaJays Marabini sigqibela uhlelo lwethu, kodwa singekehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ukusilela kwamafutha ezimota kuqhubekela phambili kulokudonselana kwabathengisayo lohulumende othi bengakhwezi intengo yawo. Owakhethwa ucubungula udaba lokungenelwa kokhetho lweMelika ngele-Russia, umnumzana Robert Mueller usweze wakhuluma ngempumela yophenyo lwakhe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa sikhathi sinye ekuseni ngo-6:30. Igama lami nguChris Gande.